siyabonga jonga lo Chris amachono emakhaya yikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 19 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kuzani sibili abasamfuna kanje yenzena sizibamamukele back. Ungaba ngcono ukuthi akontest njengendiphendi. Kodwa lokuthi kuyile igala ucothwa kakhe engabe leqiniso kodwa ambone ukuthi okwakhathe sibe ngamxolela ngoba sebefungile sibili ukuthi abamfuni.
Umnumzana Titi Masimtasa uthi kakunanzi ukuxotshwa kwakhe kubandla lezanu PF njalo uthi uzancundisa kukhetho lokudinga umeli wesigaba sakhe edalele eParliamente.
Sithola ukuthi siyasalela emva kakhulu ngenxa yokuthi konke ama-programs ayenziwayo emaphandleni lesemadorobheni. Uthola ukuthi omama abagogekileyo abatholakali kuzona ezonhlanganiso ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakhangelelwa phansi lemuli zabo bakhangelelwa phansi.
Amalunga enhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana ahlangene eHarare namhla ehlaziya osokuthe kwenziwa eminyakeni engamashumi edluleyo ngokwavunyelwa nayo emhlanganweni wabesifazana owaqhutshelwa kwele China ngo-1995.
Ngwezombusazwe lamhla sihlaziya osokwenziwe eZimbabwe sokukhanga amanye amazwe ukuthi azame ukuvuselela ubudlelwano lelizwe leli lanxa kule nkokheli eyafakelwa izijeziso zenotho.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Didi Masimtasa uthi kakunanzi ukuxotshwa kwakhe kubandla lezanu PF njalo uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli wesigaba sakhe edalele eParliamente. Umtasa lo mnumzana Themba Mliswa baxotshwe kokuphela lidale lezanu PF Politburo izolo besetheswa icala lokweyisa inkokheli yebandla. Kodwa ekhuluma le Studio 7 namhla umtasa uthe ulokhu elilunga lezanu PF njalo wathi akula muntu ongamxotsha kuleli bandla. Uthi njalo sokusobala ukuthi uMongameli Mugabe kaselamandla njalo umkakhe unkosikazi Grace Mugabe nguye oselawula kuZanu PF. Umtasa uthi lokhu kuvele sobala izolo emhlanganweni weZanu PF Politburo lapho unkosikazi Mugabe eze ehlale etafuleni ehlala amalunga edalele presidium kuphela abalisa uMgabe ngokwakhe labasekeli bakhe bobabili umnumzana Phelekezela Mpoko lomnumzana Emerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sigxume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ya mbona zani kuzani sibili abasamfuna ngaze yenzena sizibamamukele back. Ungaba ngcono ukuthi akontest njengendiphendi. Kodwa lokuthi kuyile igala ucothwa kakhe engabe leqiniso kodwa ambone ukuthi okwakhathe sibe ngamxolela ngoba sebefungile sibili ukuthi abamfuni. So mbona ukuzama ulwa isithi akukho emthethweni okwakhathe sikebe ungancedi lutho ngoba vele siyakwazi ukuthi izanu ayisebenzisi umthetho nxa ingasawufuni isisebenzisa ukusongela nje umsongo nje.
Engaya emthethwandaba ubona ephumelela yini?
Mbona engaphumelela kodwa sizibe kuvumi ngoba sesibone ama-court judgments amaningi abayinowayo nje. So angawina sibili kodwa sizibe kulandele khona lokho njengezano PF. So ambona ukuthi ekugcineni sibili kungaphumelela. Mbona zani layo kumele azame ukuthi akhe kutsha impilo yakhe yombusazwe yombangazwe engekho kuZanu PF.
Uthi njalo uzancintisa ukhetho lwe-by-election oluza kwenziwa esigabeni sakhe. Umbona senelisa na ukunqoba?
Ngingazi ukuthi enganqoba kodwa mbona zani baningi abantu sibili abangamsekela. Unqoba angazi into anganqoba kodwa mbona zani sibili engenza kohle. Ekunqobeni angazi ukuthi enganqoba kodwa mbona zani sokula abantu abaningi nje abamsekelayo ngenxa yesihluko aphathwa ngaso.
Lona iqembu likaMjuru ubona liqhubekela phambili njani Nkomo?
Ngibona zana ukuthi sibazama nje ebeqale bekhangele impila kahle kaMongameli ukuthi iminjani. Asizebe nje bejahe ukuthi benze olwindu dokadeshi. Bona zani bazacaya, babazama nje bekhangele ukuthi kuyozala nkomoni ngeminyaka lemibili emithathu ezayo. Ngoba abalesikhathi sibilokuthi labo babumbe amaqhinga kumbe amacebo ukuthi bebone ukuthi labo bengathatha inyathelo bani ukuthi labo bebe lobukhokheli kuZANU-PF. Sambona ukuthi bazayenza anything kathesi, kodwa bazama nje bebe bekhangela ukuthi into zihamba njani. Ngokuthi benze something kathesi kebe ku-eli kakhulu.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Amalunga enhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana ahlangene eHarare lamuhla ehlaziya osokwenziwa ngeminyakeni engamachumi edluleyo ngokwavunyelwana emhlanganweni wabesifazana emhlabeni jikelelo weBeijing Conference ka-1995. Intathe ezindaba ethu Mavis Gamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lomhlangano wenziwa phansi kwamalungiselelo okuyangena umhlangano omkhulu wabesifazane emhlabeni jikelele ngenyangezayo owenzelwa eNew York kweleMelika, lapho inkokheli zamazwe omhlaba ezizakwethula khona esezikwenzile njengabohulumende ukufeza okwavunyelanwa ngomnyaka 1995. Lezi nhlanganiso ziyavuma ukuba lanxa zingasafezwanga ngokugcweleyo izibopho ezenziwa emhlanganweni weBeijing ngomnyaka ka-1995, ukhona umahluko kwezemithetho eminingi eseyaguqulwa emazweni ehlukeneyo omhlaba ephathelene labesifazane. Unkosikazi Rejoice Timire ngumqondisi wenhlanganiso yemela abesifazane abaphila lobugoga e-Disabled Women Support Organization. Unkosikazi Timire obekulo mhlangano uthi lanxa kukhulunywa ngezamalungelo abesifazane, bona babhekane lenkinga eziphethwe kabili ngoba bephila lobugoga njalo bebandlululwa ukwedlula abanye.
Masikhangele laba abaphila ngobugoga, thina asithavi kakhulu, asithavi ngenxa yokuthi sifuna ukuthi ezintweni eziningi sasalele emuva kwezemfundo. Nxa besithi kule inclusive education, ukhanya ukuthi ukakhiwa wezikolo awuhambelani lo muntu ogogekileyo, plus amateacher akwanisa ukufundisa abantu abagogekileyo malutshwane. Lezi zinto ezisetshenziswa abantu abagogekileyo azitholakali kangako. Lanxa sokubuya kwi-health ukuthi siye ezibhedlela sihlangana lenkinga, nabasebenza khona ngapho abasamukeli ngendlela le sicabanga ukuthi bangasamukela njalo. Especially nxa kuyukuthi sibe le mkhuhlane eyitholakala emacansini, bayasikhangelela phansi ukuthi siyithole kanjani thina sigogekile. Kanti bona abakwazi ukuthi lanxa sigogekile lathi siye emacansini siyafana labanye.
Lanxa kwavunyelwana emhlanganweni weBeijing ukuba ohulumende bathuthukise abesifazane kwezomnotho, uThimile uthi kakunjalo kulabo abaphila lobugoga ngoba uhulumende evele bakhohlwa sikhathi sonke.
Sithola ukuthi siyasalela emva kakhulu ngenxa yokuthi konke ama-programs ayenziwayo emaphandleni lesemadorobheni, uthole ukuthi omama abagogekileyo abatholakali kuzona ezonhlanganiso ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakhangelelwa phansi, lemuli zabo bakhangelelwa phansi. Besifisa ukuthi ngabe abantu bayaziphatha njengoba lawo bephatha omunye umuntu wonke. Lokho kwenziwayo umuntu abafazi labo abagogekileyo babonakale lawo bengena phakathi kwewonke ama-programs ayenziwayo ukwenzela ukuthi labo babekwazi amalungelo abo.
Enye inhloso yalo mhlangano oqoqwe izinhlanganiso ezibalisa umanyano weZimbabwe Women Lawyers Association, ZWALA, kanye leye Women Coalition in Zimbabwe, bekuyikubonisana phezu kokuqoqwe nguhulumende weZimbabwe azaya kwethula emhlanganweni weNew York ngenyanga ezayo oweBeijing Platform for Action Report. Umhlangano weNew York lo uzakwenzelwa esigodlweni senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eseUnited Nations kusukela mhlaka 9 kusiya kumhlaka 20 ngenyanga ezayo kaMbimbitho. Kuzathathwa leli thuba emhlanganweni lo ukukhangela ukuba zifezeke kanjani lezo zivumelwano ezenziwa zeBeijing Declaration and Platform for Action, njengoba isingamachumi amabili iminyaka selokhu zenziwa emhlanganweni wakwele China ngomnyaka 1995. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi umnotho welizwe ulokhu uqhubeka ubhidlika, amankampani evalwa njalo lezisebenzi zilokhu zilahlekelwa imisebenzi. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Gideon Shoko uthi abesifazana abayizisebenzi yibo abaphatheka kubi kakhulu ngalolu daba nxa beqathaniswa labesilisa.
Omama nxa sibuya kundaba ze-economy, ikampani nxa ifuna ukuretrench yakhangela kubomama first, ngoba anti abona ukuthi khona istructure yethu ye-society yethu niyamadoda. So amadoda baloku bele nomcabango lowana wokuthi khona omama they are not looking after ama-families. So nxa kufuna ukwenziwa i-retrenchment yeza uyabona ukuthi khona bayathageta omama. Nxa omama bedinga umsebenzi uyakwazi ukuthi khona kulezi ndaba lezi ezi-sexual harassment, omama bayaharaswa ngamadoda laba abaza kuba besebenza bayibo abathathayo abantu. So bayaharaswa umama sometimes. So kulezi nhlupho eziningi ezikhona ezikhona kumama ukudlula amadoda, ngoba amadoda hayi akula sexual harassment.
Nxa begonyulwa emsebenzini kwenziwa ngokusemthethweni kumbe liyacabangela ukuthi bengabe bona bekhethwa ngoba kuzakhanya ukuthi babaningi
emthethweni? Anti yabona ukuthi khona eZimbabwe umthetho we-labor uthola nxa kwenziwa retrenchment, nxa kukhutshwa umsebenzi abantu lapha kuyanegotiatwa khonapho ku-factory ukuthi khona kukhanjiswa njani. So sometimes abantu abaza kuba bekhokhela even izisebenzi lalabo ababekhokhela i-management babeya la ma-proposals ukuthi khona laba yibo esifuna kuba retrench, and mostly uyawuthola ukuthi khona baza kuba befaka amabizo ababafazi. So omama yibo abakhutshwayo.
Sesikhangela phandle lapho yibo yini njalo abaningi abathengisa impahla lezi zokuziphilisa?
Omama phela yibo ama-domestic workers. Uyabona ukuthi khona ungahamba ezindlini usozokuthola i-domestic worker weyindoda. Ungahamba emsikeni lapho kuthengiswa khona amatamatisi uyathola umama. Ungahamba empeda namo ngale uthola kulabo mama. Obaba kulutshana ukuthi ubabone abaningi abathengisayo.
Lo umnumzana Gideon Shoko isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU bekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inhlupho ezibhekane labesifazana kwezenotho.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende welekhatha usebize ekhaya umeli wakhe wele Egypt lamhla ekuqhubekeni kokufuthelana osokuqhamuke phakathi kwamazwe omabili kubangwa ukuhlasela kwele Egypt indawo eziphansi kwamalucatsha awesimuslim edlulisa amalawulo awe ISIS kwele Libya. Ele Egypt lithethe lelinyathelo liphindisela ukuqunywa amakhanda kwezizalwane zalo zokholo lwesiKristu ngabe ISIS. Lokho kubikwa kungasekelwa ilelo lizwe.
Uhlangothi olubona ngezempilakahle kumanyano we-United Nations olwe-World Health Organization luthi imizamo yokulwisa ukusabalala komkhuhlane we-Ebola emhlubulweni wangentshonalanga kwezwekazi le-Afrika sokuphazanyiswa yikungcwatshwa kwabantu ababulewe yilo mkhuhlane kungalandelwa indlela eziqondileyo. Incwethi kwezempilakahle zithi abayabe bebulewe yilo mkhuhlane kumele bangcwatshwe ngabezempilakahle ababe begqoke izembatho ezibavikelayo ukubamba lo mkhuhlane.
Izakhamizi zekhezi emhlubulweni wamathebeleni South zibhekane lendlala embi kulandela kungani kuhle kwezulu lokho umnyaka waqalayo njalo sezidinga ukuphathiswa ngokudla ngoba uMangoye eseqalisile ukulala eziko emizini eminingi uNothando Simanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa nje kujwayelekile ukuthi ngalesi sikhathi sikanhlolanja iningi labantu elilimileyo liyabe lichinisa liqala ukudla amakhomane ulude kanye lamabhobola likhangelele ukuqala ukudla umumbu amakhabe kanye lezimfe kumaviki yambalwa azayo lokhu liphupho lonyaka emhlubulweni wekhezi. Izakhamizi zithi ilanga selichise lakhupha imikhobo eziphaleni phezu kokuthi lezulu licine ukuna nyakenye lihambela amathemba abalimi ukuthi bazathola isivuno lonyaka bathole ukugcina abantwana. Lanxa nje izulu lisilela kundawo eziningi zelizwe, umlimisi wakulindawo umnumzana Majaha Nkabinde uthi kungaphela nje enye iviki izulu lingananga kuyabe kungasathembisi ukuthi izilimo zizaphinda zivuke. Uthi abantu bakulindawo babulewe ukusilela kwezulu kanye lenhlanyelo yomhlobo ophanga uvuthwe ngoba kuvamile ukuthi izulu linayine bese lihamba.
Izilimo sezi sekulobunzima obukhulu ngoba khathesi seziqalisile ukuthi zibune ngenxa yelanga. Ngakho sekulokwesaba ukuthi kungaba lenye kumpiviki kutsho ukuthi ukubuna lokho kuyagcina sekusiba yikuthi isilimo sivele singazabe sisavuka lanxa izulu seliba kulobunzima sibili obukhulu ngenxa yokuthi izulu kakukalikho lelanga lakhona liyachisa ngamandla.
Umnumzana Johane Nkomazana isakhamuzi uthi yena sehle walahla ithemba ngoba ivele isingenile indlala emakhaya. Uthi sebeqalile ukuthengisa izifuyo bethenga impuphu, kuthi labo abavele bengela sebelala bebophe izisu ngamaqhele. Uthi sebemelele ukuthi inhlanganiso eziphathisa ngokudla zize ngoba kungenziwanga njalo bazancwatshwa lonyaka abantu ngenxa yendlala.
Ngoba kuzaba lezidumbu khonapha kuwadwane abantu kabalalutho. Abantwana kabasafunda abanye bayehluleka lokuya esikolweni ngendlala balala ezindleleni kwabo bayengafikanga esikolweni lokutitsha ekhuluma umntwana kezwa lokuthi utitsha uthini lami mina mzali ngalalutho.
Ukansila kaward 10 umnumzana Alexander Phiri uthi sebeqalile ukucela usizo kuhulumende kanye lakunhlanganiso ezizimele zodwa ngoba umumo mubi. Ikhezi ngezinye zezindawo ezivele zivame ukusilela izulu lanxa nje abalimayo belokhu belandela izikhathi lendlela zakudala. Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Sifas Mthethwa uthi uhlupho lwamanzi lwalo soluqalile ngoba imigodi yamanzi layo ingeneli. Uthi yena labomakhelwane bakhe basebenzisa umgodi owodwa owuvele ungowedibha ukukha amanzi lawo osusitsha njalo lempompi sezigugile.
Amanzi asila manzi mina since 1980 umgodi uyi-1 kithi since 1980 asila manzi. Uyazi ukuthi insimbi eziphansi ziyi-32 esizidonsa ngezandla plus ungowedibha vele yona ilayini ayila mgodi silobunzima obukhulu imizi khona pha elayinini iyi-35.
Indawo ezibhekane lodubo oluphezulu zendlala yimabonyane, imayetshe, ibhalagwe, imbuya leGohole. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguNothando Sibanda.
Umahluli womthethwandaba we-High Court koBulawayo uthi uza kupha isinqumo sakhe kudaba lwesisebenzi semahofisini kaMongameli Mugabe esisithethe iplazi leMaleme esigabeni seMathebeleland South satshiya amakholo ezakhamizi ekade ephathiswa yileli plazi engasela okokubamba. Udaba lolu luqale ngomnyaka odluleyo ngemva kokuba lesi sisebenzi omnumzana Roni Mashingaize eyazise ukuthi waphiwa leli plazi elemuli yakuCunningham lugatsha lwezokulima. Ekuqaleni kwayo nalinyanga uMashingaize encediswa ngamapholisa uxotshe abantu eplazini leli wathatha izilimo lezifuyo ezinye wazithengisa emkambo wakoBulawayo. Inhlanganiso yezokholo e-Ebenezer Trust yahambisa lolu daba emthethwandaba icela ukuba uMashingaize axotshwe eplazini leli. Kodwa uMahloli uNokuthula Moyo uthe uza kupha isinqumo kumalanga alandelayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umnumzana Joshua Tichuma omele inhlanganiso ye-Ebenezer Trust lenduna uMasuku oyamatobo ukuze isizwe okwenzakale emthethwandaba.
Kule sikolo khonapho, kule church center khonapho, so wahamba wangena khonapho, wafika wathatha amakhiyi, wavala amanzi, wathi sokungokwakhe. Waqalisa ukuthengisa izilimo eziseplazini khonapho ezithengisa lapho koBulawayo. Yikho ke sikho lapho abuya khona ama-trustees, uPeter Cunningham, esithi akungincedise lapho lokho sokwenzakele. Wathatha udaba wasalusa enkundleni as an urgent matter, eyathi siyihlafuna namhlanje. Ade kucela ukuthi hhayi umthetho awumvumeli ukuthi ayezingelela yedwa. Nxa kuyukuthi ulamalungelo kumele ahambe aye enkundleni, inkundla leyo iyeza nqoma ukuthi olamalungelo okusebenza khonapho nguye, then yi-Ebenezer Trust. So ikade sikwenza namhlanje khona.
Ya, ungasitshela ukuthi yena uMashingayitse uthini ikakhulu ngezilimo lezi azitholayo?
Hhayi, uthi yena waphiwa incwadi uMinister weLand ethi yona usenguye umnikazi wami kweplazi lelo, kungakho-ke konke okuseplazini khonapho sokungokwakhe, izakhiwo ezikhonapho, isikolo, ichurchi, lakho konke okuyikho nje sesenelisa ukuthi akuthathe, ukuthi incwadi leyo iyamvumela khonapho.
Sizwa kuthiwa ikhona induna layo ekudaba lona lolo.
Indawo le iplazi leli lisesigabeni sikaMasuku, right? UMasuku wayekhona ukusungula udaba lolo. Kwathi ngo-2003 uhulumende wakhipha ephepheni ukuthi hayi ufuna ukuthatha iplazi leso. Ngaso kufithi umnikazi weplazi osowabhubhayo unina kaPeter Cunningham wayabona induna, wayabona i-District Lands Committee, wathi hayi ngiyakuzwisisa ukuthi lesifo sokuthatha iplazi lelo, kodwa ngicela ukuthi libone ukuthi umsebenzi owenziwa lapha kayisiwo umnikazi weplazi kuphela. Umsebenzi wese olapha ngokuncedisa isigaba sonke. Into eyayisenzakala ngaleso sikhathi babegcina izintshe, bathathe izintshe leziyana bayezigcinisa emakhaya, babanika ukudla, babafundisa ukuthi intshe igcinwa njani. Bayikhulisa intshe leyana iziyefika isibanga esithile, abanye begcina ama-100, abanye ama-50, kusiya ngokuthi umuntu wenelisa ukuthi agcine okunganani. Athi nxa esecedile abese siyathengisela ababokukhaningama athole ini imali.
Umnumzana Joshua Tichuma ligqwetha ubekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo.
Wezombusazwe lamuhla sihlaziya osokwenziwe elizweni osokukhanga amanye amazwe ukuthi azame ukuvuselela ubudlelane lelizwe leli loba kulenkokheli etheswa izijeziso zenotho. Inhlanganiso yomanyano wamazwe awe-European Union isanda kunika iZimbabwe izigidi ezingamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa i-$270 million. Imali le ngezasetshenziswa kunhlelo zentuthuko ezichiyeneyo ezigoqela ezempilakahle. I-EU yenze lokhu lanxa nje uMongameli Mugabe lomkakhe uGrace belokhu bengaphansi kwezijeziso zenotho lezi eze-EU. Kulequla njalo labo somabhizinisi abavele eBhilithani elisanda kwethekelela eleZimbabwe lidinga ukusungula amabhizinisi achiyeneyo elizweni. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs weStudio 7 uxoxe lomnumzana David Ndlovu okudale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF lomnumzana Godwin Phiri ingcwethi yezombusazwe ezimele yedwa. UNdlovu usungula lolu daba.
Mazunala ayencedisana leBhilithani ukuthi bafake izijeziso eZimbabwe sebenanzelela mhlawumbe ukuthi hatshi inyathelo babelithatha lalingaqondanga. Sebenanzelela kathi sukuthi hayi into efanele yenza eyayisenzakala eZimbabwe kufanele yenzakale yokuthi bancedise eZimbabwe kunikimba ngendlela abayivele babeyenza kuqala kungafaki izijeziso zenotho.
Ye, ulubona njani udaba lolu baba Phiri?
Ungabe kutshengisa ukuthi-ke amazwe e-Europe azinikele ukuzama ulungisisa ubuhlobo babo lelizwe leZimbabwe, ikakhulu sinanzelela ukuthi abantu beZimbabwe ngancedisa njani ukuthuthukisa umnotho wethu, lungisa izinto zempilakahle lezemfundo lezi zinto ezinjalo. Ikakhulu eZimbabwe leli lithuba elokuthi into yade sikhala ngayo kakhulu ukuthi i-support yokuthi senze inhlelo zethu ezithuthukisa ilizwe ibengani iyaswelakala. Lokhu ngabe imali engenileyo yisitshengiselo sokuthi mhlawumbe elakusasa lethu lingaba ngcono uma singalungisisa izinto ezithize ezisenza ukuthi singasebenzani kuhle namanye amazwe. bona ngani umlando omkhulu usuphakathi kwethu kweZimbabwe ukuthi leyo mali siyiphatha njani nobudlelwano kwethu lamanye amazwe siwuphatha njani ngendlela ezenzi ukuthi zathi sithuthuke siye phambili.
Baba Ndlovu, bakhona abanye bathi hayi khonokho kwenzakalayo akutsho ukuthi amazwe entshonalanga asehlonipha okwenziwa kwele Zimbabwe. Phela lapha sikhuluma ngokuthi babesethisa icala iZANU-PF University igangada abantu ngesikhathi sokhetho njalo kayihambisi kuhle okuningi elizweni. Okungabe sokuguqukile kuyini?
Lezi bazizidera icacile ukuthi babengathezisa abantu bezanupiyo nomathi babejezisa ilizwe lonke leziphosa uzulu wonke zimbabwe ngewayejezisa. So osokugugukile yikho khona ukuthi sebebuye babuyela emva bona izanupiyo lokhu iqhubekela phambili ngama-programs abo ngizinza izinza okuzivuselela ilizwe bona ziyibo sebethini mhlawumbe bazisola baqala ukuncedisa.
Ye maungangena khonapho baba Phiri,
yena ngalo mina sicwaze ukuthi izigera ayikashiswa, izigera angama-sanctions ale afakwa yi-United States of America awakashiswa, ashisiweyo ngama-restrictive measures afakwe yi-European Union. Izinto ezizeneyo
oqatheleyo kids, imali le engenileyo lithuba elikhulu kakhulu. Ingqoke isikithi sokukithi ukuthi thina njengamazibabweni siyamukela leyo mali sisebenzisa ukuthuthukisa kumbe izaphelela njalo ezikhwameni zabanye abantu ugcine usezudlalawa futhi medis bezwe bedinwa. So ngiyakhuthaza kakhulu ani beZimbabwe ukuthi leli lithuba ngesikhiwa bathi is a window of opportunity, and i-window yenaleyi asisebenziseni kuhle.
Ye kodwa kukhona yini ukuthi abantu bangasebenzelana ndawonye baba Ndlovu kulungiswa sibili khonokho okuhluphayo elizweni?
Uma bonke abantu behloniphana benanzelela iZimbabwe layo beyazi ukuthi lilizwe elikhululekile njengamazwe wonke ungasebenzela. Kodwa ke uma amanye amazwe engananzeleli ukuthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elizimele lodwa belithatha njengelizwe elikumele liguqe ngaphansi kwamanye amazwe, yikho kungeke kube lokukhulumisana ngoba iZimbabwe ilizwe elikhululekileyo njengamazwe wonke. Andabona nxa sikhuluma ngenkhululeko ikabili sakhululeka ngesikhathi lelo elizwe leli wakhulula wonke abazi. Ukukhululeka kutho ukuthi phakathi salela ilizwe dube kwakunabantu ababelela ukuthi bakhululeke labo ukwenza khonokho kwakusenziwa ngamabhunu ukuncindezela labo sebekwenza thi sebekhululeke ukwenza. Kwaba labantu izisebenzi ezazincindezele nazo zilisa ukubana zithole inoti, nakathesi izasala zokhe zilisa into ukuthi zithole inoti izisebenzi azikatholi inkululeko njengezisebenzi. Kodwa-ke laba abanye ababesifisa ukuthi bangene ezicathulweni zabelungu sebakhululeka ngatho njalo.
Ngena khonapho baba Phiri, uyamuzwa ubaba Ndlovu?
Ye, ithuba ukubambisana kungenzakala, kodwa mbonani oqakathekileyo mekani sivumelane thina njengamazibabhoni ukuthi kanti vele ethi ukuqakathekisayo kuyini, esingathi ngama-values ethu vele yiwaphi. Izinto ezinjengabo-corruption, ukuncindezelwa kwabantu, ama-issues ama-human rights and so on, sikulungisise lokhu kwenzela ukuthi nalawa mazwe afuna ukusincedisa angathwali nzima ezama ukusincedisa, but akuthole nje kuyinto elula ukusebenzelana nathi.
Ibandla leZANU-PF lizabiselani uzulu?
IZANU-PF ishiyo political organization kumbe ngathi class organization, libandla elilama-social classes amaningi. Abanye bakhona kubandla leZANU-PF belenjongo yokuthi bahuquluze, abanye bakhona kuZANU-PF belenjongo yokuthi baqhubekisele phambili abantu izisebenzi lezakhamizi ezidinga indawo yokuhlala. So ukuncintisana phakathi kwabantu bonabo kulokhu kukhona, njalo kuzahlala kube khona abantu beZimbabwe bazebenanzeleli ukubana hatshi ama-political parties la esilawo elizweni aso ma-class parties okuthi la amele izisebenzi, la amele izakhamizi, la amele abahuquluzi. Abahuquluzi bakhona kumabandla wonke.
Lo ngumnumzana David Ndlovu okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF, elo mnumzana Godwin Phiri ingcwethi wezombusazwe ezimele yedwa. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga
lo ntungameli Nkomo. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk, ulebelwa busuku obuhle.